Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Tateleli thuba lokubonga uJonga Khandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lwesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni oweStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 10 zibandlela 2024 uPraxitus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
siyasuka siyena. Sithembele ukuthi nxa singaphatheka kubi siyemthethweni kodwa umthetho yiwesu siphatha ko. Kunje khathi songama bonke khonapha abanye bale 3 days. Akulamanzi okugezi, akulamanzi okunatha, akulakudla.
Sezihlalela evalweni izakhamizi ezihlezi emapulazini esabelweni esingezansi emandebeleni kulandela ukusungulwa kumkhankaso kahulumende oqhutshwa elizweni lonke wokususa bonke abazihlalisayo emapulazini la.
Timi ngaba ngunumber 3 DRC Congo South Africa so far type of game ibona idlala ngayo ayi attack kakhulu.
Abalandeli bomdlalo wenguqo bapha imibono yabo phambilini komdlalo ophakathi kwele South Africa lele Democratic Republic of Congo kumncintiswano we Africa Cup of Nations okudinga abazathatha imendulo ye bronze. Uhlelo lokuthontisela abantu umuthi wokuzivikela isihudo isekholera lokuqhubekela phambili endaweni ezisabalala kakhulu lomkhuhlane ezibizwa ngokuthi ngama-hotspots. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uhlelo lukahulumende lokuthontisela abantu umuthi wokuzivikela emkhuhlaneni wesihudo esekholera luqhubekela phambili elizweni endaweni ezilenani eliphezulu labantu asebebanjwe yilesi sihudo ezibizwa ngokuthi ngama-hotspots. Lezi ndawo zigoqela iHarare, Kariba, Mberengwa, Mount Darwin, Mbire, Mazowe, Gutu, Mwenezi, Chiredzi, Lezaka. Ngokutshona kwelanga la izolo inani labantu abakade sebehlole batholakala bele kholera bebe sebefika inkulungwane ezimbili phose lengxenye 2477. Abanakanelwa ukubana bake babanjwa yiwo sebesedlula inkulungwane ezingamashumi amabili 23597. Kulaba sindiye kiwo abedlula inkulungwane ezingamashumi amabili 22853. Abanakenelwa ukubana sebebulewe yilo mkhuhlane baphezu kwamakhulu amane 448.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela, lamlela nampa bafube mbula, lamlela ndwandwe, lamlela.
Sezihlalela evalweni izakhamizi zihlezi emapulazini esabelweni esingezansi emandebeleni kulandela ukusungulwa kumkhankaso kahulumende oqhutshwa elizweni lonke wokususa bonke abazidlalisayo emapulazini la. Ngolwesithathu amapolisa abophe izakhamizi zenyandeni ezifika phose amakhulu amabili zisetheswa umlando wokuzabela umhlabathi okungekho emthethweni. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Ababojiwe laba bagoqela izalukazi lamaxhegu ontanga kanye labo mama bakade belengane ezimunyayo. Omunye walaba betheswa umlando wokuzihlalisa emaplazini okungekho emthethweni ngunkosikazi Sibusisiwe Moyo obotshwe ngolwesithathu othi babotshwe lapho bebizwe emhlanganweni.
Njengami ngincima kakhulu ngumuntu wamaphilisi, ngisuke ngachiya amaphilisi sendle 2 days onganathi amaphilisi okutshengisa ukuthi sukuyikufa kwasendipolitile amaphilisi.
Ophenda wathi nxa bengasuswa kule ndawo akakwazi ukuthi uyophephelaphi.
Siyasuka siyena. Sithembele ukuthi nxa singaphatheka kubi siyemthethweni kodwa umthetho yiwesu siphatha ko. Kunje khathi songama bonke khonapha abanye bale 3 days. Akulamanzi okugezi, akulamanzi okunatha, akulakudla.
Umnumzana Edfield Moyo uthi uzalelwe enyandeni njalo wakhulela khona, ngakho ke akula lapha ngaqonda khona xa engasuswa ngamandla kule ndawo.
Asusa ubuhlungu ngoba isikhathi sonke lesi bebebuya kubhalisa izinto bebesibhala singabantu abakhona and thina esangena ekuqaleni sasiphiwe la makhadi e-counseling. Khathesi amakhadi lawana kwathiwa singasathili but lamhla unithwele ikhadi ngapha kumele lithi ulungisele ukuthi uthile siphinde sizakuthiwa mani.
Lamazwi agcizelelwe ngumnumzana Trolley Mgala odwa umhlabathi bawaphiwa iziphathamandla zikarhulumente.
Enyandeni ihlale ngo-1982 mina besahlala ngaphansi komzali wami uThomsini Mgala lolusisibanda. Then from there kuthe ngo-2008 sesike sakhulumisana lo resettlement officer lo councillor uChademan ukuthi besicela ukuthi basinikeze indawo yokuhlala. Base besiphegela indawo yokuhlala okathe silingancenza la duzane labazali bethu. Thina indawo esikhululele kiyo sikhuliswa ngabazali bethu baze basishiya mina ubaba nomama ushonele khwapha bangcwatshwa khona phana. So lami bengafisa ukuthi ngingaba umuntu ongasuka ngithi ngiyakhela kwenye indawo.
Umnumzana Qiniso Ndlovu ongomunye wabazalelwa eNyandeni wakhulela khona uthi yena wathelwa ihlahla ngemva kokufaka isicelo kusobhuku.
Sengitholile indawo ngaqala lami ukwakha kodwa mina ngangizitshela ukuthi kusemthethweni ngoba ngamfa kwambani yisandla sikahulumende esingusobhuku ku-grassroots.
Amapholisi elizweni lonke jikelele esebenzelana labogatsha olubona ngomhlabathi basungule umkhankaso wokubopha uzulu ozihlalise ungekho emthethweni emapulazini abawubizwa ngokuthi Operation No to Land Barons. Izakhamizi zeNyandeni ezifika phosa amakhulu amabili 180 ezibotshwe kusukela ngolwesithathu zizamiswa phambi komthethwandaba ngemva kwamaviki amabili. Ayisizo zodwa izakhamizi zeNyandeni ezibotshwe zasiwe emthethwandaba phansi kwalolu hlelo ngoba solusabalele ilizwe lonke okugoqela eMasingo, Manicaland lezinye. Ingcwethe ezicubungule ezenhlalakahle kaZulu lezemithetho zelusola kakhulu uhlelo lolu zisithi iningi lalaba bantu lathiwa ngabamhlophe abaxotshwa emapulazini la njalo abanye babo babelwe lomhlabathi ngabezombusazwe bekhankasela ukuthola usekelo lokuvotelwa. Lezi ngcwethi zikhuthaza uhulumende ukuthi abadingele ezinye indawo zokuya kwakhela khona kuloko baxotshela iganga. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda ng-Albert Ncube.
Okwamanje-ke wathi sizwe ukuthi usithandekile Mhlanga we-Studio 7 usiphatheleni esigabeni lapho esikhangela ukuphathelane le ntuthuko yabesifazane.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lelami osithandekile Mhlanga. Lamhlanje sicubungula udaba lokuhlaliswa kutsha kwabantu abathengisayo ukwenzela ukuthi besebenze ngokusemthethweni. Sixoxa lo councillor Ntombizodwa Khumalo kaward 23 eNkulumane, yena ongumgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempilakahle eye Health and Housing Committee, osichasisela ngenyathelo abalithetheyo.
Ukususwa kwabathengisayo ezindaweni ezingekho emthethweni kuzasincedisa kakhulu njengedolobha lakoBulawayo ukwehlisa ukumemetheka komkhuhlane wekholera. Lokhu kuzakwenza okokuqala ukubana silandele imithetho yedolobha esithi ngama-bylaws ukuthi yakuvunyelwa ukuthi umuntu ahlale nje mahlayana ayithengisa ikakhulu ukudla. Njalo silokudla okuvele kungavunyelwa ukuthengisa ezitaladeni, ukudla okunjengenyama kulabantu asebethengisa inyama ezitaladeni kulabantu abosayo. Lokhu kuzakwenza ukubana balandele lokhu okuyikho abanikwa ama-license okubana bakuthengise, abathengisa izithelo, abathengisa ama-vegetables. Njalo lezo zindawo zizabe zibesenelisa ukuthi bathole amanzi ogeza izandla ngezikhathi ezifaneleyo nxa bebamba ukudla lezambuzi, njalo bathale ukuthi bathengisele endaweni elezambuzi. Njalo njengedolobho lakoBulawayo-ke kulamanyathelo athathayo ukuthi kwenze imikhankaso yokufundisa abathengisayo labo bonke abahlali bokuBulawayo ngokuvakela umkhuhlane wekholera. Kulula-ke kubana bathole izixwayiso ebebezele bezithola bezithola idolobho lakoBulawayo ezinjengokuthi bageze izandla nxa bephuma izambuzi kakhulu, ngoba ukungagezi izandla lokho abantu bebamba ukudla bephuma izambuzi. Nabantu abaningi abathengisayo nabantu abaphuma ngaphandle kwedolobho lakoBulawayo bevela ezindaweni ezijeneyo lokudla kwabo abazela kokuthini, kodwa ngathi labathengisayo esibaziyo ukuthi bahlalisiwe basuka la laphana bathinzela laphana kuza kwehlisa inani lokumenyethiya komkhuhlane wekholera.
Kuyini okuzagoqoka ngalesi sikhathi? Siyabona ukuthi lanxa abantu bephiwe indawo zokuthengisela kuyabe lokho kulokuxokozela, njalo sikhuluma nje bekuvele kuxokozela khona phana ku-5RV. Kuzayenziwani ukuthi wonke umuntu alandele umthetho? Abanye siyakwazi ukuthi bazahamba bayithengisa lanxa bengalamvumo.
Iye, kuzathathwa kwamanyathelo ukubana umuntu othengisele endaweni engathiwo aphiwe esithi fine yokubana beqile umthetho, ngoba sekuzike kwaba lokuxayisana, kwaba lokukhulumisana. Abantu abadingwanga kusukunikezwa ilungelo lomuntu. Wonke umuntu sesazi lapha kufanele khona. So kuza kwenzakala-ke ukubana abantu baphiwe ukubana bahlawulele ukuqalela umthetho ukuthi impilo endaweni ezingayisizi njengoba zithile ngayo nokuthi ukulahla kwengcekeza, kulahla amahlakani, labo labo bantu abenza okunjalo baza kuhlawuliswa imihlawulo yokuthi balahla ingcekeza amahlakani. Okunye kuzasincedisa njalo ukuthi njengegodini, amavendazi azabe segodini, nxa sekule mthovo esukela khonapho abantu bekhwela khonapho izimoto, kuzabe kusenza ukuthi labo bakunanzelele ukuthi ibhizinisi yabo izabe isendaweni enabantu ukuthi abaseze babalekele abantu besiya ezindaweni ezingelabantu iyathengisela khona.
Ikhansili yona-ke siyabona abanye besithi iyehluleka ukwethulela abantu imfanelo zayo ngokupheleleyo, okunjengokubuthwa kwezibi lokuthi kube lamanzi enele.
Izibi ziyabuthwa lezimoto, ama-community trucks ahaywa ikhansili ancedisana lemoto zethu lezi ama-compactors esijwayele ukuthi izimoto zamamadimu ukubana zivuthe izibi. Kodwa-ke kusuke sekungathi izibi kazivuthwa ngoba zihambelwa ngabantu abaningi kakhulu, abantu asebethengisela edolobheni okwedlula laba abantu ebesikhangelele izibi ukuzivutha izolo. Njalo abantu bebethengisa emini ekuseni bathayise ngezikhathi zokuthayisa, kathesi abantu bathengisa emini kuthenge njalo ubusuku bonke. So kwenza sengathi kuyasikhulela-ke ukuthi izibi. Komunye umuntu ofika edolobheni ekuseni ilanga liphuma lofika ebusuku, usuke sekungathi kakuthanyelwa izibi kazivuthwa. Amadamu ethu amanzi aphansi kakhulu, esokwazi kwabangela ukuthi sibe lezikhathi ezithile singelamanzi 120 hours singelamanzi njengedolobhu.
Leyo bekuyingxoxo lo Councillor Ntombi Zodwa Khumalo ka ward 23 enkulumane koBulawayo, yena ongumgcini sihlalo wecommittee ebona ngezempila kahle eye health and housing committee. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazane, lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Phuma enkundleni uSithandekile udedela kuChris Gande, yena-ke osethulela uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Lingalitshona njani izilukandaba? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Dumisane Ncube omela abaphila ngokuthengisa ezitaladeni ugatsha lukahulumende oluphathelane lezamabhizimusi amancane. Okwakuqala, ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga baba Gandhi, lami ngiyabonga ukuthi ungamukele ehlelweni lwakho.
Siyabona ukubana abayakhala abanye abaphila ngokuthengisa, abathi bona imbadalo le yokuthiwa bayibhadale nxa befuna ukuyathengisela egodini i-$90 iningi kakhulu. Lina litheni ngale imbadalo?
Silemzamo esilokhu sisayenza ukuthi sikhulumisane lo-contractor le-council ngendlela abantu ababaphathe ngayo. We had our last meeting sile-contractor lapho esasi propose thina ukuthi abantu babhadale i-$30, yena esithi abantu bangabhadala $50. Wasesithi usa-consulta ama-principals ethu abuye back ubaba uChabalala. Kodwa to our surprise kuthe sokubuya without consultation yethu, sokubuya sokusiba i-$90. Ngikhuluma nje ngingakhuluma lo mayor, ngambhuka ukuthi kumele sibe lomhlangano sizame ukuthi sibonisane ukuthi indaba leyi singayiphatha njani, ngoba sibona ngani iyabulala abantu kulokuthi incedise abantu.
Siyabona ukubana umanisipala usevumile ukuthi abantu bathengise bese endaweni le kade kuthiwa basuke ku-5 Avenue. Ungasitshela ukuthi kwenzakalani njalo lina njengabaphila ngokuthengisa libo luthatha njani lo ludaba?
Sibonge kakhulu ukuthi umasipala sicinise sivumelana after a long struggle. Into desa singayilungisa nje kudala kungakawonakali abantu bangagcwala idorobho lonke, kodwa ngendaba zokuthi sasidoniselana especially the previous council yokuthi yayisithi yona kayifuni bantu ezindaweni zona lezana, owagcina kudala ukuthi zaba lempikiswano enkulu yokuthi abantu bagcina sebethenga sebegcwalisa sebegcwala i-street bengabhadali lutho. Kodwa ngemva kwe-engagement siyabonga ubaba uDube njengo-town clerk wakobulawayo, sibonga ubaba uColtart njengo-mayor wakobulawayo ukuthi sikhulumiseni. Saye safika endabeni yokuthi kungcono ukuthi konkona silungise uBulawayo ngokuthi kube ne-sanity, abantu bakwanise ukuthi bathengise. So ngikhuluma nje izolo bengilo mhlangano nabantu bonke abathengisayo edorobheni lakobulawayo ukuthi sizame ukulungisa uBulawayo.
Manje ubona ungani kuzaba lula yini ukuthi kusetshenzwe kungela kuxabana ngendaba yokubana kulabanye bebandla elibusayo njalo lokunye okunjalo okuzenzwa okade kusenzakala, kuzalunga yini khona phana?
Kuyalunga baba Gandhi, ngoba sivumeleni, sivumeleni singabahlali bakobulawayo. Ngithemba wonke umuntu ule sense of ownership engathi ngesilungu ukuthi konkona wonke umuntu ubona kuqakathekile, sesibone sonke ngendlela efana nayo ukuthi uBulawayo kumele alungiswe. So ngaleso sizathu ngeportfolio yami leyi engikiyo as the advisor on SMEs engu advisory council, meeting sisile ngaconsulta abantu bonke who are stakeholders, sasabonisana safika esimeni sokuthi madoda silungiseni uBulawayo sindawonye. Ngithanda ukubonga abakhokheli bonke amabandla ukuthi konkona sikhulume ulimi olulodwa. Lanxa abantu becabangela ukuthi engce njengebandla elibusayo ngalisoze likuvume khona, kodwa ngiyabonga especially ubaba uJabulani Sibanda ngemva kweconsultation yakhe le-team yakhe ukuthi siphume lento eyodwa yokuthi sibumbe uBulawayo abe ngubulawayo wethu, ayikhona ukuthi abe ngubulawayo esimbulalayo.
Okokugcina, ungavalelisa abalaleli?
Ngivalelisa abalaleli ngithi balaleli laba debethengisela ku-5 Avenue, so ndilalineduze liregister amabizo enu ukwenzela ukuthi sibone ukuthi abantu bonke singabathini, singabancedisa njani. Kuzasincedisa khona ukuthi nxa uthengisela ku-5 Avenue kumbe uthengisela edorobheni phakathi, so kwisikhathi sokuthi sikline idorobho. So singakathi sithumele kumbe kubuye abantu bomthetho, sondele eduze sibonisane nini ukuthi singancedisana njani. Ngiyabonga baba Gandhi ukuthi ungcuse ehlelweni lakho. Ngiyabonga balaleli.
Lo-ke bekungumnumzana Dumisani Ncube omela abaphila ngokuthengisa ezitaladeni kugatsha lukahulumende olubona ngezamabhizimusi asathuthukayo. Uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngevikezayo sikhathi sinye. Lilale.
UZulu uveza ukukhathazeka ngohlonzi lwemihloliso yeZimbabwe. Abazali sebebalekisa abantwana ekubhaleni imihloliso eyeZimsek bekhetha ukuthi bebhale eyeCambridge. Abathi ipha abantwana isithupha sika-A level esamukeleka ngcono emakolitshini. Imbono ngalolu daba yehlukene. Abanye besithi iZimsek ilokhu ithembekile njalo ihlonitshwa emhlabeni jikelele. UBathabile Masuku usethulela lolu daba.
Inhlolisiso esithe yenziwa iveza ukuba indawo zikaform 5 ezikolweni ezizimele zodwa ama-private schools zikhanya zisipha indawo kulabo ababhala imihloliso eCambridge. Kodwa iningi lezinye izikolo bezithatha abafundi ababhale iZimsek, zisipha abantwana ithuba lokukhetha ukubhala iZimsek kumbe iCambridge kusibanga seka-A level. Abafundi abakuform 5 baqala izifundo mhla ka-5 ngenyanga kaNhlolanja. Umnumzana Mthandazo Nkosi, umzali womfundi olobe iCambridge, uthi bakhangelele ukuba umntwana uza kuyafunda phandle kwelizwe ekolitshini, ngokunjalo eCambridge babona izamupha amathuba aphezulu ukuba athole indawo eyunivesithi.
Sabona ukuthi hayi iZimsek igcwele ngokuthi bezwa sokuzwakala ukuthi hayi amaphepha selekile, yeso kulalokho okwenzakaleso iCambridge ayilakho khona lokho asozuze ukuthiwa amaphepha alikhile njalo sasikhangelela ama opportunities ukuthi umntwana ekwanise la ukuthi engabe lama limitations.
Umnumzana Ekel Ncube, umgcini sikhwama wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe National Educators Union, uthi iCambridge ilembali enhle ekulotshweni kwemihloliso. Ungeke wezwa izehlakalo zokutholakala kwemihloliso phambilini kosuku lokubhala.
Cambridge University endala siseve iminyaka eminingi kungela history of failure, history of leaking.
Isikhulumeli senhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUS, umnumzana Themba kuye moyo, uthi imihloliso eyezimseki ayisela hlonzi ngoba sokulezehlakalo zokuba abanye abafundi bazithola belempumelo yemihloliso abangazange bawubhale kanye lokutholakala komhloliso usuku lungakafiki.
I-Cambridge ayilambali yokuvuza kwamaphepha. Izimseki selokhu abakhona elizweni minyaka yonke kulamaphepha avuzayo.
Kolunye uhlangothi, uDokotela Sifiso Ndlovu, umqondisi wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe Teachers Association, uthi isithupha sezimseki sinohlonzi siyananzelelwa ngamanye amazwe.
ICambridge siyalolonga ubungcitshi bokumaneja ama-examination. Yesula izimseki yikho lapho sithola khona ukuthi kwesinye isikhathi izimseki ilokukiliza kumanagement of its examination. Sithi thina izimseki yebo kambe ingcono xa ubhadala exam fees ezimseki kanti ke iCambridge hayi iyatshona esikhwameni.
Isikhulumeli seZimbabwe Schools Examination Council izimseki unkosikazi Nicolette Moyo Dlamini ukhuluma ngamanyathela abawafakileyo ukuze kuthuthukise uhlonzi lwemihloliso yabo, egcizelela ukuba impumela yemihloliso yabo iyathathwa ngamazwe onke.
Abafundi ababhale imihloliso ngaphansi kwezimseke nelisa ukuba bathole indawo kwamanye amazwe besebenzisa ama-certificates awezimseke. Izimseke iyarecognizwa emazweni wonke.
Umnumzana Nkosana Dube ofundisa i-journalism le-media studies e-NUST uhlaziya uhlonzi lwesimo semfundo eZimbabwe.
2023 izimseki celebrata i-29%. But umbuzo kumele sizibuze wona ikuthi kwenzakalani ngenye leyi percentage eseleyo. Sikhuluma ngeabout 71% kwenzakalani ngalabo bantwana.
Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Thawungana Ndoro wenqabe ukuthathwa ilizwi kodwa uchaze ukuba uhlangothi lozimseki lulandela zonke iziqondiso ezikhangela ngokuqhutshwa kokulotshwa kwemihloliso okwezinga elihlonitshwa ngamazwe womhlaba. Uphe isibonelo seSwaziland athi isitshengise isifiso sokuba abafundi balelo lizwe babhale imihloliso eyezimseki. Wengeze ngokuba ukufakwa kwekhala sekuphathise ukuthi abafundi bengahlolwa ngokubhala umvimvinya kuphela kodwa baphiwe ithuba lokubonakalisa ukukhalipha kwabo ngokwenza imisebenzi yezandla. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kwezemidlalo, intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela imibono yabalandeli bomdlalo wenguqu phambilini komdlalo omkhulu phakathi kweSouth Africa leDemocratic Republic of Congo kumncintiswano weAfrica Cup of Nations.
Iqembu leSouth Africa ezadibanele leDemocratic Republic of Congo namhla ebusuku udingwa iqembu elizaphutsha lihlezi endaweni yesithathu kumncintiswano weAfrica Cup of Nations ona ofika emaphethelweni kusasa. Umncintiswano wenkezo weAFCON lonyaka ukhutshelwa kwele Ivory Coast olandela iLeague yeSouth Africa. UThabo Ncube uthi iqembu leBafana Bafana linganqoba nxa abagadli balo bengasebenzisa amathuba abawatholayo.
iSouth Africa ingathatha unumber 3 ngisho ukuba igame le edlileyo bake bazama ukuthi bezama ukuthi bekore babela ama-chances amaningi kakhulu ukuthi le third place bengazama ukuthi belungisise ama-chances labo ehlohle.
Ubedlalela iqembu leToronto kusigaba seBulawayo Province Division 2 nyakenye uRain Dlovu uthi imbekwa yiyo ezahlukanisa iSouth Africa leDRC.
Ithiki lalizahamba ku-extra time yoma penalties. Even a midfielder eSouth Africa yadili cover yabadefender so yikho kuzakeza bengakhonsidi kakhulu.
Imvimbi yeSouth Africa uGranke Kanaka soze adlale namhlanje ngoba watshengiswa ikhasi elibomvu emdlalweni wabo leNigeria. Njalo umdlali weqembu leEast Rovers uMpilo Enhle Ndlovu uthi lokhu sekungalisebenzela iqembu leDemocratic Republic of Congo.
DRC yaba unumber 3 yawina 1-0 bonana naye South African defense nganyaleka
Odlalela iqembu leBulawayo City uNtando Inkosi Dube laye uthi iqembu leDemocratic Republic of Congo lizaphusha lisendaweni yesithathu.
Timi ngaba ngunumber 3 it's DRC Congo South Africa so far type of game ibona idlala ngayo ay attack kakhulu.
Umdlalo okwadlala kuleBotswana uThabiso Ndlela uthi iqembu leSouth Africa kumele linqobe ngoba limele wonke amazwe yaseNingizimu yezwekazi laseAfrica.
Kumele sirepresent lati njengoba siyayilandela njengoba makhelwane at least ngaphume ngunumber 3 yabangcono lati singaba happy.
Amaqembu asemhlubulweni wangezansi yezwekazi leAfrica athi leSouth Africa leDemocratic Republic of Congo adibana ngehola lechumi namhla ebusuku, ikanti umdlalo wokugcina kulomncintiswano oza kuba phakathi kweIvory Coast leNigeria kusasa ebusuku ngehola lechumi. Iqembu leNigeria likhangelele ukuthola inkezo yeAFCON okwesine, kuthi leIvory Coast lona likhangelele ukuthola inkezo leyo okwesithathu nxa linganqoba. Ngimele Studio 7 kuBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Kuhlelo abaculi bethu liviki sihamba lomculo womdumo kaMasikandi unqame bomvu. Yena ke osanda kwethula isingulo yakhe elesihloko esithi bayokhuluma bethule. Igama lakhe lokuzalwa nguOnismo Golide Chuma, njalo ucola ekwele South Africa. Nangwe ixoxa lo ntungameli inkomo weStudio 7.
Sanibona bafowethu nadadewethu emsakazweni omkhulu. Ngabe bomvu kamzelekazi kamashobana ushoboshobo lonkangoyisi umashobana. Hheyi, sengihambile impela emculweni ongusho ukuthi engine album ethi bazali bami, bese kuba khona i-album ethi unamanga sangoma, kube khona i-EP ethi Hovisho leshisa ikhothaka engiqoqise yangiqoqise iy'ndondo, bese kuba nale EP engirekhodile la ngikhiphe khona ilonto njana i-single track lena ethi bayokhuluma bathole.
Ngiyakuthanda makoti bayokhuluma bathole. Makoti wami ngiyakuthanda.
Ngiyakuthanda makoti bayokhuluma bathole.
Makoti wami ngiyakuthanda.
Ngiyakuthanda makoti bayokhuluma bathole.
Makoti wami ngiyakuthanda.
Ngiyakuthanda makoti bayokhuluma bathole. Niyathanda makoti bayokhuluma bethule. Niyathanda makoti.
Ukhuluma ngani kulingoma?
Thine okufanele sikhulumele abomakoti bethu, abo aunti ihlobo eyiningi zikwazi ungabathanda umakoti. So mina-ke njengendoda enobuhlakani ngasengedaya ake ngibakhuzeke bonke abangabathanda abomakoti bethu, ngibakhuze ngengoma.
Abalandeli ubachiyela wapha amazwi.
Bafowethu nani bodadewethu, ngidlulisa amazwi amakhulu okubonga kini nonke eningesekayo nanonke eningivotelayo usuwina ama-awards nje kungenxa yenu. Kuphinde ngibonge kubo bonke engisebenze nabo kule EP engizoyidedela nje ngeyi-6 zika-Epreli. Ngibonga umshini waseshowe uyeni producer uBoot uThembelani Nxumalo phansi kwanongoma, uBoot unxele phansi eBhulo. Ngibonge uBoot uNkunze Bomvu, ngiphinde ngibonge uBongiwe wakaphakathi ungakhohlwaka, uBoot uVideo uPhokandukwana e-Eastern Cape. Ngiyabonga kakhulu bafowethu.
Makoti wami ngiyakuthanda.
Ngiyakuthanda makoti bayokhuluma bethule.
Makoti wami ngiyakuthanda.
Ngiyakuthanda makoti bayokhuluma bethule.
Makoti wami ngiyakuthanda.
Ngiyakuthanda makoti bayokhuluma bethule.
Ngilethemba lokuba liwukholisile umculo umdumo kaMasikandi esuphiwe ngunqame bomvu. Singekehlukanisihlu botis sesiqibi sesifike emaphethelweni yohlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguPraxitus Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.